ama-statistics akhona aveza ukuthi liyakhwela, akufani la kuqala iqalisa i-COVID ukuthi besiba lama-cases 1 or 2 kuzindawo zemakhaya, kodwa kathesi hhayi kubhasile kakhulu. Indawo engani kubhase okumangalisayo kuseWanke, edolobheni leWanke, yikho lapho kuveza khona ama-statistics sibili ahlasimulisa umzimba. Kodwa lakubonkayi Lupane uyafumana sibili kusedlula abantu abayithupha abayikhombisa ngamavili ababebanjiwe lowo mkhuhlane. So esingakutho yikuthi okwakhathesi igciwane leli libhahile sibili emakhaya, akufani lakuqala liqalisa lapho ebesikuzwela khona emadolobheni ngapha kokulutshwana.
Bona abantu bayalandela na imigoqo yokuvimba i-coronavirus?
Okwakhathesi abantu kungani umthonselanyana wokwesaba usuke khona nxa siqathanisa lakuqala igcikwane leli liqalisa, ngoba sebebona ama-cases sibili esenzakala emakhaya. Engakutsho yikuthi akula mfundiso edephileyo engenileyo kakhulu emakhaya okungenza sithi sibili nxa siqathanisa lezi indawo sithi abantu bayalandela izinqumo. Usafumana kusiba lokuyekethisa sibili okukhona, ikakhulu nxa uhamba kanye ngqo emakhaya kuma-villages, abantu ngani abakakuzwisisi kabanzi ukuthi kuyini vele lokhu. Lokhu kusese lama-theories amaningi kakhulu ngali COVID-19, abanye bephika besenda inkani ukuthi akukho lokhu. Kusadingakala ukuthi kusabalaliswe imfundiso, abezempilakahle bangene bagxile sibili emakhaya, basebenzelane lobukhokheli obukhona emakhaya abogoqela abezomdabu, ama-traditional leaders, lama-development committees abengqubekela phambili emakhaya, ukuze bakhankase kabanzi. Kukanti-ke le ndlela zokusabalalisa i-information emakhaya zilutshwana kakhulu.
Ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ke?
Esikunanzelelayo ngokuhlatshwa kwamajekiseni yikuthi kungani kugxile kakhulu kuma-growth point centers, akusabalalanga kwangena kuma-villages. Kungakho-ke nxa sikhangela eziqintini zeMatabeleland North sifumana nokuthi abantu abaningi kabalalwazi ngokuhlatshwa, njalo kabalandlela zokufinyelela indawo lapho okuhlatshwa khona kuma-growth point, kakhulu kuma-growth point centers. Kungakho-ke abantu abangaphandle kwama-growth point baluthola nzima uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni.